siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 10 kuMabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association ithi ilungiselela ukukhulumisana lohulumende ngohlelo lokuthi abantwana befungiswe ekuseni nsuku zonke esikolo, iNational Pledge, yena engazange avumelane lomphakathi ngalolu hlelo. Abasekeli bamabandla aphikisayo agoqela eleMDCT bathi belokhu bencitshwa ukudla okwabelwa uZulu olambayo ngohulumende eBhinga. Induna sezikhuthazwe ukuthi zihloniphe isiqondiso sikahulumende esokuthi zingavumeli abantu abathi bakhupha abathakathi ezigabeni zabo ngoba bebangela ingxabano. Njengenjayelo sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta ithi ilungiselela ukukhulumisana lohulumende ngohlelo lwakhe olokuthi abantwana befungiswe ekuseni nsuku zonke ezikolo, iNational Pledge, yena engazange avumelane lomphakathi ngalolu hlelo. Isiphathamandla seZimta umnumzana Richard Gundani uthi bazakhulumisana lomphathintambo obona ngezemfundo umnumzana Lazarus Dokora emhlanganweni wabo omkhulu oyeconference eVictoria Falls ekupheleni kwayonale inyanga.
Udaba olwesuple sesuke sanobeka ku-National Executive Committee eZimta eZimbabwe Teachers Association kuliziki edlulileyo. So-ke kasikaqedisi ukuthi sikhethe umsebenzi wangkhona. Kodwa into ephumayo esobala yikuthi kanti kungani kuplekile isingani iba yiprayer ukuthi nxa isikhuluma lo ukuthi ogodi njani sokungani isiyakhuleka. Kanti abantu bonke abaseZimbabwe, abantwana bonke abafundayo bayakhuleka ngaleyo ndlela na? So yiwo umbuzo obuyayo ukuthi umuntu wonke iconstitution yeZimbabwe nxa ikhuluma iyakhuluma yini ukuthi umuntu wonke kumele ukuthi akhuleke ngaleyo ndlela. Ngingakhangele siyabe sibona ukuthi esikole laphana kulabantwana abajiyeneyo, abanye-ke bangaba ngama-Muslim, abanye babuya baba ngama-Christians, abanye babuya labo bakhuleke ngendlela zabo ezijiyeneyo. Isileji kakumelanga ukuthi ibe yiprayer ukuthi kube sokuqina esikubonayo ezikolo, abanye abazali bayabuya besithi kanti indaba sengisenza ukuthi abantwana bakhuleke ngale ndlela ngase beyenza isikupulete.
Ye, ngezinye indlela njengoba kubhaliwe ukuthi ugodi umlimu lo mvukela le chimurenga libona ingane abahlanganisanga wonke umuntu lapha.
Kuhlangene umvukela le chimurenga lokho kurayithi, kodwa into abantu abayiqondayo ukuthi kanti ukukhuleka lokhu hhayi singakubeki phakathi khonapha. Ngasikhulumeni-ke ngomvikela, sikhulumeni phela ngechimurenga, sikhulumeni phela lezinto eziqakathekile umuntu wonke owalapha eZimbabwe.
Belisathili lomunye umbono ngalolu da?
Yes, omunye umbono kwethi into ethiwa yisuple, iNational Pledge, yinto eqakatheke kakhulu. Nxa iqakatheke kakhulu kumele ukuthi umuntu wonke omele ukuthi abantu bonke bavumelane ukuthi okuzabhalwayo kupledge yikuphi. So into ekhona lapha yikuthi ipledge kakumelanga ukuthi ibhalwe ngabantu abalutshwana abaphezulu. Bebe sebeyiletha ukuthi abantwana bonke laba balisi bonke bayisebenze leyo pledge. Kodwa-ke kumele ukuthi abantu baqale bavumelane ukuthi esizakubhalayo kupledge yikuphi, ukwenzela ukuthi-ke sibe le National Pledge enjani, ngoba lapho kuqakathekile ukuthi ipledge ibe khona. Abantu kumele ukuthi bavumelane abajiyeneyo, bahlale phansi ama-stakeholders wonke bavumelane ukuthi iplate esifunayo so sizabe silokho sikusebenza-ke kulinyanga. Sithethe umsebenzi le-conference esizayiyenzayo e-Victoria Falls inyanga le aphela iphela.
Lo umnumzana Richard Gundane isiphathamandla seZimta ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Abasekeli bamabandla aphikisayo agoqela ele NDCT bathi belokhu bencitshwa ukudla okwabelwa uZulu olambayo ngohulumende eBinga. Umgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mkomboy olilunga leMDCT uthi kufanele kubandlululwa lokho kuphele ngoba kulendlala esabekayo kulesi sigaba.
Indlala eseBinga kutwa ngesingesakithi kutwa umangulo lalezi kwabantu balambile abantu ngabafunanga. Kodwa njengokwazi ukuthi isisekelo sombuso sithi sona uhulumende obusayo kumele anike abantu abalambileyo ngesikhathi esiyiso. But into emangalisayo sibona ukudla sekuhamba ngezinduna, sekuhamba labasabhuku, sekuthiwa yibo asebethwala ama-register abantu abalambileyo. Unduna ngosenguwe okuhamba ngendaba yesikhafu endo ekuchineni kuyatholakala abantu sebephiwa ngamathikithi ezanu.
Abe MDC la amanye amabandla aphikisayo kabakuthole.
Ya abaye kabakuthole ngoba bona ba into yabo eyabehleliwe nkomo ngoba ikhanya into yabo iyabilungisiwa isuke ema-ofisini yabo. Yebo bona sebakhiphe ukuthi ukudla kuhanjiswe ngabokhansila sewuhanjiswa nezinduna. Njengoba wazi ipolitiki yeZimbabwe ukuthi onduna beZimbabwe ngonduna zanu.
Lokho yikudla kukahulumende okwenhlanganiso ezizimeleyo kufana labo World Vision labo World Food Program akukalifinyeleli yini?
Ya kuyakhanya iyendi ze but sekuphelile ngoba kuphele ngoMarch. Sibese labo World Trust besebenza ndawonye labo World Food Program labo KMTC labo Save the Children benike imali ama cash transfers kuma beneficiaries abo bayathatha through ama eco cash. Ha kubo ukudla kubuya lenhlanganiso kuphose kube ngcono ukuthi nje ophela osabhuku kuyabe sebeyibo abafaka abantu babo ngendlela engasiyo ngoba osabhuku yebo abayenza ilist yabantu abasebabhukwini abo. So about the Lord, I told you I was a Fagway Gulshelo Yabon Jingis.
Umnumzana Dube Mkomboy, umgcini sihlalo weBinga Rural District Council, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhonale eBinga. Induna uChief Gambu Sithole weCholocho usekhuthaze ezinye induna elizweni ukuthi zihloniphe isiqondiso abasiphiwa nguhulumende esasibhalwe kuphetshana lesecular esokuthi bengavumeli abantu abazithi bakhupha abathakathi ezigabeni zabo.
Sanikwe enye isecular eyayisitsho khona lokhu ukuthi hayi machief kulabo otsika mtanda lapha singabavumeli ezigabeni abathi bazokhipha isinto bethathela abantu ezinkomo lingabavumeli. But amanye ama-chief ayakwenza khona lokhu ababavumeli. Uyabe usuphambanisa ama-rights abanye abantu khona xa kumele sikunanzelele khona lokhu njengezinduna. Of course umsebenzi wethu ngowokukhuza olapho konakele khona ama-chief alo msebenzi omkhulu wokukhuza. Abanye futhi ama-chief siyakwenza ukuthi khona sikhiphise abantu ngenkani amabele kumbe imali yokunika labana abantu abaya enjeleni. Abantu abangamaKristu kakuhambisani lenkolo yabo khona lokho. So babe bekwenza uyabusubawonisa because babe sebekwenza bengakhululekanga. Wena njengenduna kumele ube ngubaba wabo bonke abantu. Ube ngubaba wabakhonzayo, ube ngubaba wabanjani, wabahamba enjeleni abagcina amasiko. Bonke ngabantu abakho kumele ubagcine ukulingana ngokufanana. Uzwe isikhalazo salwana okhonzayo, uzwe isikhalazo salwana ohamba enjeleni, ukulalele konke.
Okwabothika mthanda kubhahile yini echolocho?
Kwezinye izinduna bagcwele. Mina kimi vela mbafuni, angisoze ngabafuna loba nini. Ngiyambaxotshe kabakho. Mina kimi usebhuku othi yena obizothika mthanda ngingakwazi. Kimi uyahlawuliswa kini. okunye kungabe kuliqiniso but basebenzisa ukwethusela. Ungethusela bakunathise eminye imithi ugcine ungasaboni kahle usuphunguvuma, okunye ungananzeli lapho abadlule khona abachiya kulokuxabana yabe selicabana selikhangelelana ukuthi lwana uyaloya, lwana unyenyuka, lwana unjani, lwana unjani. Baqede lapho bathatha inkomo zabantu, bayazithatha inkomo zihle zithengiswe khona lapho khona lapho. Ungatshela amapholisa abathathi action, babe bezoxabanisa abantu bami. Umuntu nxa elensolo asithi kumbe kufiwe, thine sikwazi ukuthiwa umuntu wayebhika ibhatshi ahambe ayitshaya ingcwaba, kusekwaya ngaphi khona lokho? Right, kuzathiwa umuntu nangu nguye olenyoka esigabeni, inyoka yangikhona kayikhitshwa. Kakhulu bakhangela izakhamizi abahluphekayo, ogogo abangasakwanisi ukuzikhulumela, yibo abathagethwayo. Kumbe ungaba isikhulu sokuthiwa ule something, bangabuya bakothusele nqelayo futhi ulesintu sakho siphilayo. Kubantu baphila lini balesintu sabo abasiphilayo? Ususethuselwa unxanyule ulezihlahla zakho ontolwane ezingayisizo ezimbi ezokunathi zihaqa, sokuthiwa nazi yimithi le. Akutshela abantu ukuthi lo ngwani, lo ngwani, lo ngwani, okubulala lo ngwani lwana.
Leyo yinduna uChief Gambo Sithole weCholocho obekhuluma ecingweni leStudio 7. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilijiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli inkomo. Namhlanje ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo abangasebenziyo kobulawayo, iBulawayo Unemployment Youth Agenda, umnumzana Zenzo Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Siyabonga Nkomo, siyakwamukela lathi ba.
Lumi njani udaba lokusilela kwemisebenzi kulezi nsuku?
Nkomo, elizweni esingakutsho ukuthi kakutshintshanga lutho, isimo lokhu sisala sisehla, lesimo lokhu sisala sisiba nzima kubontanga. Ontanga bakulezi nsuku sebeyibona asebeziqhatha ngokuthengisa i-airtime yamafoni and lokuthengisa esingathi izithelo, ama-fruits. Lakho khonapho nje besenza njalo Nkomo, ama-fruits akhona azothengwa ngobani kungela msebenzi? Ngoba laba asebe sithi bengabhodabhoda bethole ukuthi bethole imadlanyana laphana nalaphana, sebegcinela izimali zokuthenga ukudla okuqondileyo endlini, sebebalutshwana kakhulu labathenga ama-fruits esingathi kuma-vendors. Laba ngena ku-vending labo sebebalutshwana ngoba akusela bantu abathengayo izithelo zabo. So esingakutsho Nkomo, njengabontanga obulawayo noma ngathi izwe ifikelele, kunzima kakhulu, kunzima elizweni leZimbabwe.
Ekhulwini ungathi bayisilinganiso esinganani abasakhulayo abangasebenziyo kobulawayo?
Singathi kobulawayo 95% yama-youth akobulawayo awakho emsebenzini. Yikho sokwande lobubi obuningi oso singathi ubusela sokwandile. Labo sisi bethu laba abancinyani nabo sebezama ukuthi beziphilise ngendlela ezithiyeneyo esesithi nxa sesukukhangela thina kuyindlela egcina sebezingenisa engozini yomkhuhlane kulezi nsuku HIV and AIDS. Ngoba most singathi 95% of ontanga abasebenzi and nxa bengasebenzi indlela zokuthi beziphilise sebezidinga ngendlela eziningi eziyingozi.
Ngakho abaningi sebengamasela njalo abanye sebethengisa imizimba.
Ngokunjalo Nkomo, abasela nhloni nangakho ukuthengisa umzimba ngoba yamuzwa umuntu ethi ma unganikeza okokudla angeke ngenze lokho. Ilizwe limi kubi Nkomo, limi ngamazwane ilizwe, akulanto enhle eZimbabwe. Ungezwa umuntu esithi uhleli kuhle ukuthi uthi umuntu lona esingathi uyabe eselisela, sekulilizwe lamasela leli.
Lilohlelo lokusebenza endaweni zikaZulu ezifana lezibhedlela lilungisisa lapho konakale khona kungelambadalo, akusichazisele ngohlelo lolo.
Esikuchoyo baba Nkomo, njengami mina uZenzo engasungula le inhlanganiso, sathi silenjongo yokusungula le inhlanganiso kwakuyikuthi senelise ukuncedisa ontanga ngesithu esingathi behavioral change ukuthi bezame ukuzitshintsha bezikhiphe isimweni lesengikhulume ngaso sokuthi noma imisebenzi ingekho kodwa bengazingenisi ezingozini zokuthi bethengise umzimba noma umsebenzi ungekho bengazingenisi engozini yokuthi bebe ngamasela sakunanzelela ukuthi nokuqhakathekile ukuthi sibuthelele ontanga sikhulumisane nabo sibabonise ukuthi noma umsebenzi ungekho kodwa kukhona okungabayenza behlale bengabakhutheleyo besibabhizi esigabeni ukuthi labo bebonakala ukuthi ngabantwana abanomkhumbulo amanesifiso sokuthi besizwe labo besize ngoba nxa sasasihamba sisiyayenza esingathi umsebenzi wesigaba nesilungu esingathi i-community program esiyenza phakathi na kwesigaba ukuthi sincedise njengempilo buya yahamba empilo yabona ukuthi omama bethu osisi bethu babelethela emahodini angani asahlanzekanga sakwanisa ukuthi sikhulumisane nabanye laphana lalaphana ukuthi sincedise empilo sabe sisiyapenda impilo kwaba ngokunye okuyingxenye esathi ngcono sincedise phakathi nakwesigaba sibonakale njengabantwana ukuthi ibuya alisonhlanganiso ezofundisa abantwana ukwenza into ezimbi kodwa inhlanganiso ezofundisa abantwana ukuthi beziphathe kanjani njalo bencedise kanjani ukuze labo bancediseke bebonakale phakathi kwesigaba ukuthi ngabantwana abazibuthilele abazakhilele.
Umuntu ongasebenziyo Nyoni umkhombisa uthini ngokuthi liyesebenza esibhedlela kungelambhadalo yena elambile efuna imali yokuziphilisa?
Umsebenzi onzima ngoba omunye uze kutshela esithi ngizathola ngoba njengoba ngitshilo ngathi osokukhuluma kakhulu kusesiswini abantu sebekhangela into eziyesiswini bakhona abakuzwisisayo lokho abakuphatha njengento eqakathekileyo bebekhona nabanye abangakuzwisisiyo kodwa njengebuya ibulawa unemployment youth agenda sinendlela sile maqembu achiyeneyo esingathi akhangele ontanga ukuba ncedisa ngokubanika imibono eqakathekileyo ukuzama ukuba khombisa ngendlela yokukhalipha ukuthi noma engabe hlele engahamba ngowancedisa esigabeni kodwa usizo uzalithatha ngaphi umsebenzi uzawuthatha ngaphi kodwa mhlawumbe ngokubonakala ephakathini komphakathi engomunye ophathisayo mhlawumbe ancediseke ngoba sihlangana nabantu abaningi ezindlelele ngoba njengobona sisho nje kanje ukuthi maningi miningi imisebenzi esigaba esesiyenzile eTone Group TP Hospital eMthunzini weThemba Citizens Home eNtembeni Old People's Home lapho hlele khona abadala asebegogekile labantu sebekhulile lempilo lematopo endaweni ezijineyo ematopo research lalaba abanye abagogekile kuma handicap homes sizama ukuthi incedise laba abagogekile bezibona ukuthi ngabantu phakathi nabantu ngoba ngamayouth lapho ngontanga njengathi.
Hayi isikhathi yisesesidliwe ngomangoye mnumzana Nyoni muhle njalo uyabukeka umsebenzi wenu liqhubekele njalo.
Siyabonga Nkomo.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Unemployment Youth Agenda umnumzana Zenzo Nyoni. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umntungameli Nkomo.
Sibonge untungameli Nkomo Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimtha ithi ilungiselela ukukhulumisana lohulumende ngohlelo lokuthi abantwana befungiswe ekuseni nsuku zonke ezikolo olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.